atisendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhla ka 26 kunhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa elakho ukukhweza njalo udaba lokugqilibezelwa kukhetho kulandela athi yobufakazi obutsha osobutholakele. Ummeli weSouth Africa eZimbabwe kachayi inja efihla umphini emcimbini wePollard ecebisa eleZimbabwe ngokuthi kalisoze livuselele umnotho nxa lingaqhubeka ngendlela elikuyo.
Bayengene nje ithona bemotis kati babagijima eSouth Africa bayecela istadium khona eJohannesburg. Bathola istadium sokudlalela kungeyani unxa yami ngifithi Johannesburg ngitho njalo ngoba abadlali abaningi bakhona ngabo eSouth Africa.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathukuthele ngesinqumo esithethwe yinhlanganiso ye-CAF esokuthi yonke imidlalo yeqembu leZimbabwe Warriors lamanye amazwe kumele idlalelwe phandle kwelizwe ngoba inkundla sokuyizigwagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa elakho ukukhweza njalo udaba lokuqilibezelwa kukhetho elukhweza kudale le-Supreme Court kulandela athi yikutholakala kobufakazi obutsha. Igqweta likaChamisa umnumzana Thabani Mpofu utshele intatheli zindaba eHarare ukuthi ugwalo olwalotshwa ngowayengumphathintambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo oluthiwa Excel Gate luveza ukuba ugatsha lozokhetho olwe-ZEC lwasetshenziswa njani uqilibezela kukhetho lwanyakenye. Idale le-Constitutional Court lalahlela kachana loludaba ngoba uChamisa wehluleka ukuveza ubufakazi bokuthi umnankagwa wakhethwa ngokungekho emthethweni. Umpofu kavezanga ukuthi loludaba luzethula nini emthethwandaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ummeli weSouth Africa eZimbabwe umnumzana Mpakama Mbete kachayanga inja efihla umphini emcimbini wePollard lapho acebise khona uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi eZimbabwe kalisoze livuselele umnotho nxa lingaqhubeka ngendlela elikuyo. Umbete wethulela amazwi phambi kwaMnangagwa obonakale esejetajeta njengomuntu olenhloni. Kesizwe amazwi kaMbete.
Zimbabwe has presented itself to be open for business, which we believe is a
eZimbabwe lithi selivule amasango kubo somabhizimusi. Kulinyathelo elihle, siyalibuka. Kodwa ukuze ilizwe lihuke abo somabhizimusi, kumele eZimbabwe lithathe amanyathelo alandelayo. ukuvikela abokuza abalamabhizimusi, ukwenelisa ukususa inzuzo yabosomabhizimusi bokuza elizweni leZimbabwe besisa emazweni abo. Ukuhlonipha izivumelwano labosomabhizimusi bokuza, ukuvula umnotho usebenze ngendlela ekhululekileyo. Lokhu ngokunye esibona kungaphathisa ilizwe leZimbabwe. Ngokubona kwethu, nxa kungalandelwanga lokhu, osomabhizimusi abavela kwamanye amazwe bazabheka bucwadlana kweZimbabwe.
At all times, in our view, failure to do so means that investment capital will always look past Zimbabwe to other safer havens.
Lawo ke ngamazwi kameli weSouth Africa eZimbabwe uMnumzana Mpakama Mbete. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathukuthele ngesinqumo esithethwe yinhlanganiso yeConfederation of African Football, iCAF, izolo esokuthi yonke imidlalo yeqembu leZimbabwe Warriors lamanye amazwe kumele idlalelwe phandle kwelizwe ngoba kungasela nkundla elungele imidlalo elizweni lonke jikelele. Iqembu leZimbabwe belimele lidlalele le-Algeria kumncintiswano we-Africa Cup of Nations mhlaka 29 ngenyanga ezayo enkundleni ye-Papa Fields Stadium koBulawayo, obese kuyiyo yodwa inkundla elizweni elungele imidlalo yezinga eliphezulu. Kodwa inhlanganiso elawula ezenguqu eZimbabwe, iZimbabwe Football Association, ithole incwadi evela kuCAF izolo iyazisa ukuthi iBaba Fields kayisalungelanga ukudlalelwa imidlalo elamaqembu akwamanye amazwe ngoba ingasaphathwanga kuhle ngendlela efunwa iyo ke iCAF. Inkundla yeNational Sports Stadium leMandaba lazo zayaliswa ukudala iCAF. Lokhu kusitsho ukuthi ilizwe sokumele licele amanye amazwe ukuthi liyedlalela kuwo imidlalo yeAfrica Cup of Nations leyeWorld Cup eyaqala ngomfufu. IZIFA ithi izakhulumisana lamanye amazwe ngodaba lolu. Kodwa ithi izethula amaphepha ukuphikisa isinqumo seCAF. Sixoxe lo ake waba ngumsekeli kamgcinisihlalo weZifa uMnumzana Omega Sibanda, yena othi inkokheli yeZifa kumele ichiye umsebenzi phezu kwalolu daba.
Lolu daba lubuhlungu kakhulu singamihle. Lubuhlungu ngilapha mina ngumuntu webhora. Ngiphila ibhora nabantu beZimbabwe. Bonke ngabantu bebhora bayathanda ibhora kakhulu. Nxa besizwa lolu daba olubuhlungu bekhangelele ukuthi bavukele i-Algeria namanye ama-World Cup qualifiers khonapha ngoBulawayo kumbeni eHarare. Laba bantu abathungamela ibhora bebekwazi ukuthi mhlakabani 6 months sizadlala lobani ngaphi eZimbabwe. So nxa kathesi sebesithi bona sokwaliwe yikhafu, yona i-DF yake yakhonze ngeyikhotafu. Kodwa bonke bakubukela bathule. Yakhondenywa yiCAF kwathi walungisani nalala le kotafa yakulu lungisani nalala. But abathathi isikhathi yabo ukuthi bahambe baye kulungisisa lokho. Bekhangelele wona phela abalandeli bebhola ukuthi bamele babuye bazobukela ibhola la. Nxa abantu sebenze so, kungakhohlwa ukuthi kathesi lapha kubo November la, ama-Maitorias amankazana phela ayenziwe walkover e-stadium yethu, e-National Stadium eHarare. I-walkover sikhona. Into zonke lezi ngasikhangela nxa umuntu lo ohlonipha abantu elithi abathi bayabakhokhela, kumele umuntu aphuma meceleni athi sesibeki lavume nje khonoko kuphela.
Manje sokumele iZimbabwe icele amazwe angomakhelwane kumbe lo mdlalo siyadlalelwa khona le Algeria.
Isixture ingafixwa yiCAF kayijike ukuthi lapho sithi yaqala iAlgeria siya ngapha ukuthi next fixing. Kathiso kumele bakhangele ilizwe, mina ukubona kwami ngabe hlangana nje. Bayekele nje ukuthola bemotive card babagijima eSouth Africa, bayecela iStadium khona eJohannesburg. Bathola iStadium sokudlamela. Kungeyani unxa yami ngisithi Johannesburg. Ngitsho njalo ngoba abadlali abaningi bakhona ngabe eSouth Africa. Abanye nxa bevela emazweni, abagadi lokho okuthiwa ngama-connecting flights. Bahle basikele khona phana kadlale babuye.
Ukube sokusitshoni ke lokho kuZulu weZimbabwe othanda inguqu obekhangelela ukuthi uzahamba enkundleni aye kutaza abafana kubana banqobe.
Mina ngokwami ngingathumumkuyothola ngingaxolisa kubantu bezimbabwe ukuthi lokhu akukuhlanga lokhu akukuhlanga noma sekuphele bona ngazi ukuthi icolo lwabo luzwakale luthi khumbula phela ukuthi kwathi ngama-mighty warriors baxolise kanti ukuthi baxola besithini abangeke bavinye ngokuthi amakhansili local government abe-national stadium bayefikekele ukulungisa bona bebengathi bengazange bahambe bayecela lakuminister of sport laku-SRC lakuma-local authority ukuthi sibone yona ithimu evelela khona ngale kuziti siyafika sibile plastic tanki ikuthi lokhu kwathiwa kulungiswa bamake lapho kwathiwa kulungiswa ukuthi hayi sokuright bona baqale bazibona kule nto lo kuthiwa yi-first instance sport ekhangela ama-stadium ethawa ezimbabwe isizini uma ingakaqali yonani i-first instance board yabatshela kudala ukuthi ama-stadium ethu wonke karayitaka but kumbe ngibuqholo kumbe ngikudelela abantu bona abanikazi bebhola angikuzwisisi angazi ukuthi icolo lwabo luza ngaphi kathesi akumelanga bakhombele omunye umuntu kumele bona bazikhombele ngokuthatha isivalo bavale ngemva bahambe bathiyeni abanye abenelisa ukwenza lokho
umlando wokulungisa zona inkundla ngokabani kahle kahle okhulume ngomansipala lamakhansili ngokabani lumlando
umlando ngowekhansili ukhansili ngathi na uma thina abathungabeli bebhola singahambi ukuyabatshela ukuthi nanti iphepha elivela e-CAF FIFA i-standard yebhola imele ibe nje ngoba phela khumbula ukuthi ungazela thina ey'stadium zonke sezishaya ikhansili yathatha okuthiwa yi-20% kumali yonke i-collected ground so labo ngabanye phela abaningazi e-stadium
alo-ke ngumnumzana Omega Smanda obexoxa ecingweni lo ntungameli nkomo we-Studio 7 abantu bebhinga kuward 6 esikalenge abangamachumi amabili lane balahlekelwe izilimo emasimini kwathi abambalwa badilikelwa izindlu kulandela izulu lesikhukhula elana kuleso sigaba kumaviki ambalwa adluleyo kubikwa ukansila walumango umnumzana Joseph Mwembe abantu abaningi balahlekelwe zimpahla kulandela leli zulu ikakhulu esinakoma njalo abanye bathola uncedo lwempahla zokusebenzisa ukudla lamatende kuhulumende inhlanganiso ezizimeleyo kanye lamabandla ezombusazwe ukansila Mwembe utshele usithandekile mhlanga we-Studio 7 ukuthi useqoqile konke ukwenzakala ewadini yakhe njalo uza kukhweza emhlanganweni wekhansili yebhinga lamhlanje
esikalenge kulemfula eyi-2 okuthiwa ngusikanyozi nomunye umfula okuthiwa ngujongamise ihlangana eduzane le-bridge okuthiwa khona ngumasumi so kuthe khona imfula leyi ihlangana iyi-2 omunye umfula wabusudifida omunye umfula okwayenza ukuthi khona omunye umfula uyenza i-pushback wabusuqumela phezulu le wangena emasimini ezasamizi okuthiwa khona kusemangogo village under Jesikalenge
abantu abathinteka kulesi sihlakalo bangaphi bathola yini uncedo
abantu abathintakala kuleso sihlakalo kulomuntu oyi-1 owadilikayo so wabe sesuka umfana lowana lembuli yakhe wayahlala akwabo tala then omunye umuzi kabasukanga but izindlu enye indlu yangenwa ngamanzi then eduzane lemuzi wakhona kwaba lesifudlanyana esadlula emasimini ngenxa yokuthi umfula lowana ubusuphongu hamba nje mahlayana ungasalandeli lapho ohamba ngakhona kula masimu abantu abafika ku-24 esahamba lomlimisi wakhona umdumeni sahamba naye silandela emasimini laphana sathola kusegqekeni sibili ukuthi khona izilimo zabo zathathwa ngumfula sazama ukuthi lathi-ke sibanike amarekhodi ukuthi lathi njengesikalenge ward si-affected ngoba eyami isikalenge ward is the next ward to the affected ward okuthiwa khona isinakoma wayo so mbona ngani abakakunanzelela ukuthi ayisikho isinakoma yodwa lama-neighboring wards lawo aba-affected besisafuna ukuthi sibe le-true record indawonye lo mlimisi umdumeni osebenzela ewadini yani so okwamanje ngikhuluma kanje yile rekhodi esikalenge wodi layo ulayo irekhodi kwezeuthi yena engafikisa ngale ku-rx lami ngiyefikise ekhansilini yethu mbonani khuluma kanje kusasa ekuteni ngizabe ngishiya yona leyo i-report ekhansilini.
Belihlezi likhuluma ngalolu daba lwezulu lesikhukhula ekhansilini yebhinga yini njalo kuyini okunye liyake likhulume ngakho ngalolu daba?
Ya siyake sihlale ngoba umgwaqo lo osiyavuka sowadilika uke imoda zisakhwanisa ukuthi ziyefika ngaphedeya ngale. So njengekhansili kade sihlale phansi ukuthi lake sincedisane lo hulumende ukwenzela ukuthi silungise umgwaqo ozabe ubhoda usiyangenela phambili komfula. Sike ekhansilini sikade sincedisana lama partners kanye lohulumende.
Akutshengisi ukuthi izulu leli lizabuya futhi kusathule kathesi?
Kusathule kodwa kutshengisela ukuthi khona lizabuya ngoba isimo sakuqala letiyana kwakuthi khona kube lamayezi amaningi kungakani lidabu lizulu kuphinde amayezi ana abaleke. So kade sokuqalisile lokhu kwenza ukuthi khona amayezi ayaba khona aphinde adisappear. Engxenye kuzaphinda futhi kathesi asiselathemba.
Luncedo bani lizalufuna?
Bonani uncedo esingaludinga yikuthi abantu khona baphiwe khona ukudla bazavuna okulutshwana okungasalingani lalokho okumele obakade kumele bakuvune.
Lo ke ngukansila kaward 6 umnumzana Joseph Mwembe eBhinga ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 esekalenge eBhinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi iKhomishini ecubungula izenkohlakalo eZak ithi isifumane inotho edlula amadola angamabhiliyoni ayisikhombisa i-$7 billion eziphathamandla zikahulumende engekho emthethweni. Iziphathamandla zakhona ngezakathesi ezinye ngezikahulumende owedlulayo. Umgcinisihlalo walikhomishini unkosikazi Lois Matandamoyo uthi linotho iyimali njalo enye iyizakhiwo. Iphephandaba leChronicle lithi abeZimbabwe abesifazane abayisilinganiso esingamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini i-35% sebeke bahlukuluzwa empilweni yabo kumbe kudlwengulwa ngabesilisa kusukela kuminyaka elichumi lanhlanu. Okwamanje ke balaleli sengitshedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lisethulela imbono yenu elithumele ngeWhatsApp.
Ama ngokhothi nozikhumalo ngikwetshithela lupane mina inkinga nayo nginenkinga ngohulumende osiphethe waseZimbabwe. Ngohulumende osiphethe waseZimbabwe ubusa ngenkani, ubusa ngokuhlukumeza abantu, ubusa ngendlela ebuhlungu engajabulisiyo. Okwamanje babusa ababusi ilizwe bacathele amacala abo awayenzayo ecountryini. I-corruption abanayo inkulu kakhulu, angeke futhi batshele lutho. Babusa ngenkani, babusa ngodliya, akula nto abayenzayo. Badla imali, bahlukumeza abantu, benza into ezihlukeneyo. Msakazi wami ngisho uChamisa MTC naye akayibona ukuthi naye umuntu ohlungeza ezweni. Lokho esehle senyuke selale ebusy, lokho esithi uzoya uzenza istrike, uzenza istrike. Kahle phezu kodaba engabe bekhuluma efanisela because abantu bahlukumezile ezibabo benze njengasemalawi. Imalawi bonelizwe imalawi liba right manje liyalunga. Uthiwe ngoba bebusy ebuyeze ezizinkantolo ezovela emfazi amakhesi ilizwe liyafa ngale babusy bagibela imali zestates bona bebusy bezomosha imali la South Africa. Please msakazi wami ngicela ilizwe lana lilungise ngendlela efanelekileyo. Uthiwe uChamisa ehlale phezu kodaba enosilizwe
Yabonga ekuseni ngithanda ukulibingelela basakazi baka Studio 7 ukugoqela uChris Gande, uMtongamile Inkomo, uGift Dube, uSithandekile Mhlanga. Siyabonga basakazi inyuzi elisikhipha zona ngokusazisa kwenzakala elizweni. Lingekho lina kungela msakazi ka Studio 7 ngaba sikhona ukwazi indaba ezingabe zisenzakala phakathi kwelizwe ngoba inyuzi esizitholayo sithola inyuzi eziyabe zisekela uhlangothi olulodwa ezalapha ekhaya. So siyabonga ngiyuzi zenu lokuthumela ama VN ama voice note kuma WhatsApp uthina abanye mhla asinawo ama radio abamba kahle asenza sikwazi ukulalela indaba zenu kodwa ngama VN lawo liwathumelayo phakathi kwama WhatsApp kokwama WhatsApp abantu siyathola through ama group siyabonga ngawo sibe sesikhathazeka ke njalo ngokungatholi ama VN abe phathelane le live talk asiwatholi angazi ukuthi lingenza imizamo bani ukuthi lisincedise liwa forward lawo lirekodela ama live talk sikwazi ukuthi lidebate ngani sikwazi ukuthi imphumela yangkhona kuma issues adelilawo kuma live talk kuhambe kanjani igama lami ngingudala uMozi Mathema ngikhuluma ngobulawa ngibingelele emakhaya la ensuka khona ekubi district kubo woza woza esiganda esigabeni okuthiwa kusela upote ngibingelela abadala ngibingelela bonke abangaziyo yabo
salibonani balaleli ngithanda ukulibingelela kustudio leyani phela khona ngapho emazweni elisikhokhele ezinsimbini elisincedayo kakhulu ngokusilungisela izinto ezisihluphayo igama lami nguSimeon Ncube ekhaya ngisuka eLupane endaweni yaseJotsholo engombani konxube komguza ngilesikhalazo esikhulu kakhulu ngini kakhulu balaleli laneliphethe izinsimbi emazweni isihlobo zami lesikolo kuthiwa ibhangale eLupane ebhangale isikolo lesi isihlobo zami iklinika yangkhona ikhatshana lokhana okumangalisayo ukuthi ngiyazibuza ukuthi yena uhurumende mayebhekile ebona ukuthi isikolo lesi ekliniki ikhatshana kodwa kulabantwana abafunda khona kuleza khamisa ezihlala khona lapho kodwa kulasizo lokuthi usizakale nje ukuthi bekufaka iklinika nje encane nje ukuthi bekwanise ukuthi abantu bebe bethole usizo khona lapho iklinika lapho ohamba khona ukuze uyihambele hayi kuyahanjwa 39 kilometers so ngizibuza ukuthi sihlobo zami uhamba uma ngongaka ugula ngiweza uphakathi kwenqola uhamba isikhathi esingakanani ufika uphila lapho yakhona kumbe ufika ufile so ngiyacela ngehlobo zami ukuthi lizame ukuthi linyikinyize ngapha kuhulumende shuya sicela iklinika eBhangali eLupane eBhangali sicela iklinika lisincede ngeklinika kakhulu kakhulu siyacela ukuthi lizame ukusinceda ngeklinika yikho izihlobo zami kade ngikhala ngakho kuphela ibe ngithanda ukulibingelela lonke iZimbabwe yonke ngithi ngiyalithanda lonke ngibonge kakhulu lo president wethu lokho ebambile lamanje usancengisa izihlobo zami lingakhali kuzalunga ilizwe lizalunga kodwa kakhulu kakhulu izihlobo zami ngikhala ngeklinika kuphela ukuthi lisincede ngeklinika
Sasa basa besitu 7 linjani linjani night nasiyaphila sasa kona ngapi America uthi kume kanjani thanda ukuphawula nje kancane ngokamnangaka lokho kwesiwili yazi kuyatshengisela sithi umdala lo yaziwa ngelamcabango siwili vele wayesitheni ukukhiphiwe usethulani kwesinye isikhathi itishi yakhe lezi babi zasebenza kuze kuyefika siphi isikhathi hayi lo mdala yazi kacabangi straight angikwazi ukuthi uyazi ucabanga yazi kacabangi ngitsho mani kacabangi ngitsho lakancane yazi uzedlule ngofuthi lalo kuthi lungabona umuntu uyakwanisa ukufihla ikhanda hayi lo mdala kacabangi mani kanti esinxa izathu amafutha sizadingizwa futhi ngiyesidulana vele wayeyibona ngani kwesinye isikhathi ibhondi lakhe lizaphelelanga hayi lo mdala kacabangi mani lo mdala hayi kacabangi ngitsho lakancane yazi uzedlula umntwana omncane kwesinye isikhathi lokunxa ekhala kwesinye isikhathi umrobhi ngegoli ethule hayi lo mdala mani hayi khona mani
Ninjani ku-7? Sicela lisibuzele ama passport ukuthi ayimalini lokuthi ayemergency ayimalini athathwa njani? Ngendlela ukuthi sifuna ukwazi lapha ngendaba zama passport aseGwanda sisikwazi. Sicela lisazise sibili kakhulu kona lokho yini. Lokuthi abhukwa kumbabhukwa. Siyacela lisazise. Kanja libala ama message ethu. Kade ke sizama lithu.
Yeah, linjani kustudio 7 lo mahlabezulu nje. Yeah, kustudio 7 bengicela lilandelisele indaba yama subjects la ukuthi a register ngemalini. Ngoba kulabanye abantu abathi baya register lapha esikolo ukuthi akuchajwa imali entsha yena leyo. So besicela nje lilandelisele udaba la ngkhona lizwe ukuthi okuliqiniso yikuphi. Kumbe uhulumende lapho yasi Europa nje ukuthi athi hayi sokuriversiwe lokho yalo. Sicela ukukuzwa konke khona lokho kulandelwe nje kuhle kuhle.
Ngibingelele kubasakaze ku Studio 7 nabalaleli bonke nje jikelele. Ngithi ngibingelele ngikhulume nami engibona mhlambe kungasiphathi kahle singabantwana baseZimbabwe. Uhulumende kamnanga kwa ngempela ngempela hayi ukuhlalisana labantu into angayaziyo. Athesi kunje sihlale egangeni eSouth Africa. saphiwa ama-permit ukuthi silathi sibe sincengisa khonokho esekuncengisa sisegoli. Khona manje amaphasipoti bayazi ukuthi bayaphela, ayaphela, baqhamuka le mibono yokuthi kufanele siwabhadale labo 4,000 something rands, imali ezizo abantu abangaziholiyo nokuzihola e-South Africa. Bona mpela kahle kahle la bantu into abayifunayo ngabantu bayabazi bayazi yini, ngoba eZimbabwe bayihlele ukuthi belethe imisebenzi abantu esizale eZimbabwe sisebenze khona. Sesikwamanye amazwe futhi bastill balokhu beqhubeka ngokusihlukumeza. Hayi, lo hulumende lo esilaye, hayi. Ngisupporta abantu abathi masivota ke sikhangeleni bantu bakithi. Ake sikhangeleni bantu bakithi, into le yabo mnangagwa le isike sihlukane naye, ngoba akukho lapho esiya khona ngabantu lapha. Abantu laba bale zinto eziningi abazenzayo, so bayazidefenda nje ukuthi bengazitholi labo sebesenkingeni. Bona kahle kahle abafuni ukuhlupheka, bona bafuna ukuhlupha abanye abantu. Hayi man, phansi ngezani, sikhathele.
Pho kuyiwaphi elizweni leZimbabwe? Ukusetshenziswa kwedola leMelika kwavalwa ngokusemthethweni, kwathiwa sokuyasetshenziswa idola leZimbabwe ukuthenga lokuthengisa phakathi kweZimbabwe. Namhlanje sesibona sokulamanye amagalaji lapha athengisa amafutha ezimota ngedola leMelika, njalo konke lapho kuthengiswa khona okuthengiswa khona umphakathi kuthengiswa ngedola leMelika, le mali zakwamanye amazwe. Kodwa uhulumende yena uholisa izisebenzi zakhe ngedola leZimbabwe, ngemali yeZimbabwe engathengiwe. Umbuzo ubususithi wona bazophila njani labantu, bazophila njani? Akusela mpilo lapho.
Ye lawo ke ngamazwi enu balaleli bethu eliwathumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Aba isikhombisa abadinga ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika bebelengxoxompikiswano edolobheni leSouth Carolina izolo ebusuku phambilini kokhetho lwama-primaries oluzenzelwa kulelo dolobha ekupheleni kweviki. Okhokhela kukhetho osolwenziwe ezigabeni ezimbalwa uMnumzana Bernie Sanders uthwaliswe nzima ngabanye abathi engabanqoba uzehluleka unqoba uMongameli Trump, ngoba ele ngqondo zakhe ezokuthiwa ngesilungu ngeze-socialism. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Raphael Mthombeni, isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Saqela ngokumbuza ukuthi uMongameli Donald Trump kasoze asebenzise yini udaba lokuthi uSanders ufuna ukuthi lizwe libe ngelama-socialist.
Yena nguye-ke oseyi-socialist ukwedlula uLokhuza lo ofuna ukungena uSanders, ngoba yena ukhanye engathi sibili uphethe ubhulo lokuthi usefuna ukuthi labo abamdonsela ekutheni afike kuthonisisweni bonke bahle bakhuculwe baphume bese afake abangabakhe. Khonokho yikho okukhanya ngathi kuyi-socialism more than lokho okukhulunywa ngoSanda. Mina ngokubona kwami,
manje ngokubona kwakho, khona lokhu okwenziwa ngoTrump kungabangela na ukuthi agcine enqotshwa kukhetho, kumbe kwenza athole usekelo ngoba sesike sezwa abanye besithi hayi akwenzayo kulungile?
Hayi, uTrump olabantu bakhe bona labo sithina ngesilungu yi-base yakhe. Okumele kwenzakale ukuthi ama-Democrats abuye lento ezahlephuna abantu ku-base yakhe, ibasuse ku-base yakhe babuye ngapha kuma-Democrats. Yena eyakhe i-base yona leyo yokuthiwa yi-Trumpism ayisozivele inyikinyeke loba ngazenze yehlule, itshengisele ukuthi kayisozi yehlule inyikinyeke. So umsebenzi ukuma-Democrats ukuthi bazuze more people ababo bafake lama-independence phezulu ukuze bamnqobe.
Siyabonga mnumzana Rafael Mthombeni oyisizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika edolobheni leTexas. Sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sibonge ke bonke abanelise ukusithumela imilayezelo yabo. London elisa ukusithumela imilayezelo yenu. Okwakathesi ke sesigqiba uhlelo kodwa lingakhohlwa ukuthi silalo njalo kusasa ekuseni ngo-6:30. Olunye lukhona ntambama ke lamhlanje ngo 6:30. Igama lami ngu Chris Gande, libe losuku oluhle.